sinanzela ukuthi lama roadblocks sesingasawazi kodwa sinanzela ukuthi ama-members bakhanya amapolisa abavalile sibili bafake lama drum lawana njalo ungananzela isibo labanesibejwayele abetraffic ngathola kula betraffic labana abagqokileyo kodwa kulabaningi bawele sikhumbe eceleni khona babaningi kusukela kuthi uyabhota indawo eziningi emagrosa ema-filling station kugcwele amapolisa ngeganga lonke kube labanye abahamba bememezela ikakhulu nangihlane labo ngazisela ngezama indlela ku-second group ngihlane labo besela abantu ukuthi hhayi lingethuki hambani liyesebenza kula muntu ozalenza ilutho lingesabi khona sizalifikela bememeza nje besa abantu bangethuka bahambe emsebenzini bengakhali umsebenzi so but idorobho lonke amalokithi wonke kugcwele amapholisa.
Manje isimo sona leso asethusanga yini abanye abakhumbula ngeminyaka edluleyo?
Sibona ungathi iZimbabwe kumbe iBulawayo abantu abayazokuzela amapolisa kuyahlupha ngoba abantu bakuna bezibuza umbuzi kanti sesisempini yini ungabona sokuzela ipolisa lonke akulanto embenza ke leyo ebonwa ngabantu basokugcwala amapolisa khonokwana sibona ungathi ngxenye kuyindlela yokwethusela abantu ukuthi abantu ngezwaphela kanti kuleyo ngungwane eziningi ezikhulumayo kulezi nsuku ngenxa yomumo sikhuluma kanje kade simkuphi icansile from ama-$10 kusho kuba $18 10 kg. So umuma onjalo ngabona uhulumende uyananzela ukuthi masinya kuzaba lento engenzakala ngoba abantu sebefuqele emdilini abantu benzakalayo babona behlukuluzwa kangaka. Ngibona ungathi uhulumende lokwesabela yibe sifuna ukwethuthela abantu sathi amapolisa igama lonke ukuthi abantu bengazami lokunyakaza abantu bengazami lokuthi babazikhulumele lapho abaphathwa khona kuyo abantu bengazami lokutshengisela. Ngibona ungathi indlela yokwethuthela abantu.
Yona ibikhona yini imbiko yokuthi kuzaba lokutshengisela?
Okwalamuhla ibingekho mina ngokwami ngizimi-social media besingahlangana lawo umbiko onjani kodwa amapolisa ayebejele igama lonke nje khanye memezele ethi hhayi lokho okuthiwa lingaya emsebenzini okuthiwa hlalani ezindlini hhayi lingethuki livikelekile qhubekani lisiyakhonale. Engxenye mina ngibona ngathi kuyi-strategy sokuthi amapholisa afuna ahle avayela abantu ukuthi abantu bangaplani kwenza khonokho kimi ngibona ngathi yindlela eyenziwa ngabomi ukuthi bona bahle bakhiphe phambi kwabantu ukuthi abantu bengakwenzi behle bona benza ungathi sebelo mbiko kanti bona hhayi akulanto abantu into abayenzileyo.